Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Robert Mugabe uchothoza abantu abathi akulamali eZimbabwe esithi labo bantu bathatha imali eningi bayihambise kumaprofita. I-Commission yeZimbabwe Electoral Commission, iZimrights, labaculi abajiyeneyo babambisana indlela ekuqhubeni uhlelo lwe-biometric voter registration. Ezinye izikolo zithi kazisoze zivumele izifundi ezingahlawulanga imali yezimfundi zibhale imihloliso ekupheleni komnyaka. Izalane zeZimbabwe esilala kwamanye amazwe zidaniswa yikuthi kazisoze zivunyelwe ukuvota kukhetho oluzayo. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni, kambe ungathola uthando na ungelamali? Ungathandana lo muntu ongelamali ushade laye na? Sicela inombolo zabafisa ukungena kuhlelo ngo-4 PM. Ku-Live Talk lamhla, kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esilala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum, sixoxa ngabafuna ukuyangena kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Thumelani imilayezelo ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.